Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Divana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 14 kuNkwenkwezi 2022 igama ngontungamili inkomo ezihamba phambili. IZimbabwe Electoral Commission iqhuba umhlangano labasakhulayo bamabandla ezombusazwe agoqela iZANU-PF leTRPC lapho okukhulunywa khona ngendaba zokhetho ezigoqela uDlakela. Ugatsha olubona ngezenhle olwezimpacts luthi abantu asebebulewe zinyamazana zeganga lonyaka sebesedlula amachumi amathathu lanhlanu 35 kulandela ukubulawa kowesilisa indlovu eVictoria Falls izolo. Ababalisi bathi umthetho ovimba amabhanga ukukweletisa izimali ubathiye ebunzimeni ngoba bephila ngezikwelete. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha olubona ngezenhle olwezimpacts luthi abantu asebebulewe zinyamazana zeganga eZimbabwe kusukela ngozibandlela lonyaka selisedlula amachumi amathathu lanhlanu 35 kulandela ukubulawa kowesilisa indlovu eVictoria Falls izolo ebusuku. Isikhulumeli salolugatsha umnumzana Tinashe Farawo utshele iStudio 7 ukuthi balusizi kakhulu ngalesi sehlakalo. Uthe ngeviki edluleyo kulababili njalo ababulawe izindlovu eVictoria Falls. UFarawo uxwayise abantu ukuthi bekele ukuhamba ebusuku ikakhulu endaweni ezaziwayo ukuthi zilenyamazana eziyingozi, kanti njalo uthe kumele uZulu achiyane lokuhlokoza inyamazana. Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe achiyeneyo kanye labenhlanganiso ezizimeleyo baqhubeke ngomhlangano wabo namuhla okuhlaziya ezokhetho oqoqwe iZimbabwe Electoral Commission. Abanye besithi iCommission kumele iqhube umsebenzi ngendlela esuthisa wonke umuntu ukuze kungabi lokudonselana phezu kwempumela. Abasakhulayo laba bebekhuthazana njalo ukuthi bengaze bavuma ukusetshenziswa kundaba zodlakela. Baxwayisene njalo ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi kungakhathalekile ukuthi ngabaliphi ibandla lezombusazwe. Lo mhlangano usungulwe izolo njalo uphela kusasa. Ungenwe ngabatsha abagoqela abeZANU-PF labe Citizens Coalition for Change. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso ye-Ekhaya Vote 2023 umnumzana Nkosikhona DVT.
Besingayizwanga thina le youth conference kodwa iqakatheke kakhulu ukuthi lethe izekhi lethe ama stakeholders achiyeneyo ukuthi bazoxoxisana ngendaba zokhetho, indaba ze electoral participation, into ezinyazwa lezo. Ukuqakatheka kwakhona sekuthini ukuthi izekhi la ibe lethuba lokuthi izwe esingathi ngesikhiwa ama concerns abantu abachiyeneyo, kungaba ngabantu abatsha, kungaba bezombangazwe, ukuthi bazwisise ukuthi okwenza ukuthi ukhetho lungatrustwa eZimbabwe kuyini. Konkana kuqakathekile yikho ngabe senza iconference ukuthi angazi ukuthi iagenda yeconference yakhona yikuyini, kodwa kuqakathekile kakhulu ukuthi kube lama dialogue sessions afana nalawa ukwenzela ukuthi sonke njengama stakeholders kuma elections wona la sihambe kanye kanye.
Izeki ingaqhubeka ngemihlangano enje ibambisane le inhlanganiso ezizimeleyo ezifana lezenu singabona kusiba lobubelo yini ekhuphuka amanani abantu ababhalisela ukufota.
Imhlangano enje iqakathekile kakhulu kodwa uqakathekileyo ukuthi after nxa imhlangano isiyenziwe kuphumani kuba lempumela bani kuba lama reforms bani ngoba sinakhangela kathesi ukuthi khona lathi njenge ekhaya vote isiqoqisana lezekhi njalo nje especially iyebulawayo province Mouth North lase Mouth South kodwa izikhalazo zethu babe zihambisa khona le eHarare kucommission so esikufisa ukuthi kube lezinye izinto lathi sizibonayo ukuthi sokube lenguquko wola nalapha yana ukwenzeka ukuthi kusincedise ukuthi lati nxa sikhankasa sikhuthaza abantu ukuthi babhalise ukuvota kube lokunye laba bakubonayo ukuthi hayi sokube lokulungisiswa okuthile lapha sokulungiswa selalaphana kuyancedisa kakhulu ukuthi sithi restore iconfidence yabantu kuma electoral processes wona la ayenzakala eZimbabwe.
Umnumzana Nkosi Khona DVT isikhulumeli senhlanganiso yeKhaya Vote 2023 kusenjalo abantu abagogekileyo bebevota eHarare namuhla kukhetho lokudinga usenetha obamelayo ngemva kokubhubha kumeli wabo usenetha Rejoice Timire nyakenye. IZimbabwe Electoral Commission ithi lolu khetho luhambe kuhle njalo impumela yalo iza kwethulwa namuhla. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iyathuzi ithi umthetho kamongameli Emmerson Mnangagwa ovimba amabhanga ukukweletisa uzulu lamankampani izimali usuchiye ababalisi besebunzimeni obukhulu ngoba baphila ngezikwelete. Umthetho lo wethulwe ngeviki edluleyo njalo uhulumende wazise namuhla ukuthi usewufakile kugwalo lwe-Government Gazette. Iyathuzi ithi okudanisa ababalisi kakhulu ikuthi kabasenelisi ukuthola usizo kusikhwama se-GEMS lapho abafaka khona imali zabo nyanga ngenyanga ngenjongo yokuthi benelise ukuyiboleka nxa bethe behlelwa yibunzima. Iyathuzi ithi ngobunzima bonke lobu ikhuthaza ababalisi ukuthi baye kukhefu kusukela mhlaka 16 kusiya kumhlaka 20 kulinyanga. Sixoxele sikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba kuye moyo.
Isimemezelo esenziwa ngupresidenti esokuba amabhanga angasaboleki abantu izimali sibuya ngesikhathi esibi masikhangela ababalisi leholo labo. Indlela akade sikhona ekade isetshenziswa ngababalisi abaningi yikuthi bebesebenzisa isalari yabo kumbe singathi liholo labo ukukwenelisa ukuthola imali yamaloni ebhenki ukuze benelise ukufeza ezinye izidingo zabo. Mende nxa eselumisile lolu hlelo kuthi ukuthi ababalisi sebeyasara lakhona ukhiyana okulithonsi okubizwa nguhulumende kuthiwe ngumholo sebezathwala nzima ekufezeni izidingo zabo. Ubuyanga babo ababalisi hlehle sobuzavela kathesi ngoba ukubolekwa imali ngamabhanga bekukuvala lokhuyana kungakhanyi kakhulu lanxa besesingabantu bezikwelete.
Ungachasisela abalaleli ukuthi uhlelo lweJames lolu lusebenza njani kahle kahle?
IJames luhlelo olwabuya lohulumeni. Okwakuqala ngithanda ukuthi ngazise abalaleli kankomo ukuba uhulumende esenza isinqumo seJames kazangadinge ukufuna ukuzwa imbono yezisebenzi zakhe. Yena wabuya lohlelo esithi luhlelo lokuba ancedise izisebenzi zakhe ukuse sithathelwa 2.5% yomholo wethu. Wena obususiya applyela iloan. Okwasethusa kakhulu ukuthi uhlelo lolu solufikile. Abantu bakhonona uhulumeni wasesithi abangalufuniyo uhlelo lolu phecelezi ngesilungu kaba opt out. Abantu bagcwalisa amafomu oku opt out. But lalamhlokho bona baba opt out imali lokhu ithathwa. Okwesibili labana abasalayo beluyamukele uhlelo lukahulumeni lolu belibona ngani loza basiza. Baqala ukufuna uku-applyela ama loan lawo. Njengoba ngithilo phambilini ababalisi lezisebenzi zikahulumeni sebephila ngama loan lavela kulokho okuzinhlanganiso okunikeza ama loan. Sathola ukuthi nxa umuntu ese-applya laphana bona kule mali abayifunayo ukuthi ibikhona emholweni wakho ukuze benelise bona ukukunikeza iloan le. Kodwa nxa bethatha imali ye-gems i-2.5% abakunaki konke lokho.
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iATUS. Uhulumende yena wazise izolo ukuthi amankampani aqhuba inhlelo zokulima akasaphathwa ilumthetho.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela nampaba kubimbuna.
Kwenze maphandleni ugatsha lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwezifuyo soluvimbe ukuthengiswa kwenkomo ematobo lasebulilima kulandela ukuqhamuka komkhuhlane we-foot and mouth kulezi ndawo. Izakhamizi zikhala ngokuthi leli nyathelo lizabangela ukuthi sithwale nzima ngoba siphila ngokuthengisa izifuyo. Walpet Ncube usipha lolu daba.
Umqondisi ogatsha lwe-veterinary service ezantsi emandebeleni umnumzana Enathi Mdlongwa ubhalele abakhokheli balolu gatsha ezigabeni zombili ebazisa ukuthi umkhuhlane we-foot and mouth uyawumemetheka ebulilima lasematobo kungenani le mizamo abayithathayo yokulwisana lawo. Ngokunjalo uMdlongwa uthi isifuyo ezisuka kulezi ndawo kasisavunyelwa ukuthi zisuke lapho ezikhona lo mkhuhlane uze utshabalale. UMdlongwa waphinde wathi loba nje leli nyathelo lilukhuni balithethe ngoba imithi yokuqeda lo mkhuhlane isilela. Kodwa izakhamizi ezixoxwe lana umsakazo zithi bezingakananzeleli ukumemetheka kwalo mkhuhlane endaweni zazo. Angumnumzana Luka Ncube oyisakhamuza kobhewula ematobo.
Bona nxa sebefaka i-quarantine thina lokhu kuyabe sokusidisturba kakhulu ngoba kade sangithi izikolo zivuliwe zivulele ukuthi abantu oyenelisayo athengise lawo maguqa amabili amathathu ukuze ayenelise ukubhadala ama-fees. Manje nxa sebefaka i-quarantine phezu kokuba vele isimo sinje, so lokho kuyasiphazamisa kakhulu kakhulu kakhulu. Into ekhona nje ukuthi bona babe fanele bayenze izinto ngendlela eyiyo ukuthi umkhuhlane wonke lo uyahlatshelwa uyenziwani ngendlela zakhona, hayi ulondolozwe ngendlela zakhona, hayi ukuthi bezoqhamuka befaka ama-quarantine. Unga-quarantine ukuthi umuntu engathengisi into eyiyethenga impuphu yakuthi kuyenziwe njani.
Umnumzana Love Moncube esinye isakhamuzi ematobo laye uthi lo mkhuhlane bawuzwela khatshana.
Iraundi yethu lapha asikadibani nakho, khangelela ukuthi khona alubana kuyavikelwa masinyane, i-vetinary isondele masinyane ukuze kuvikele ingakasingenele. Kwakathesi ayasikadistetshwa yilutho mpela siyezwa kukhona ezindaweni ezehlukileyo.
Umnumzana Colin Gwenya uthi leli nyathelo lizaphazamisa inhlalakahle yabo ngoba bephila ngokuthengisa izifuyo.
Abantwana siba ezikolweni zinkomo, ukudla lekwathi asilimanga ukuze sithengise inkomo kuthi abantwana bahle. Ukubhatala i-school fees ezikolweni zinkomo, so kuzasi-affecta sinje kakhulu, hayi kancane, ngoba izifuyo yibhenki yethu, abaningi asisebenzi.
Umnumzana Andrew Ngwenya oyisakhamuzi eGwambe Plumtree uthi wabona inkomo sezikhula ngemva kokuba kufike idube esigabeni sakibo. Ngaphandle kwalezi sigqinti, lo mkhuhlane ubikwa uhlasele inkomo eGwanda laseBedbridge. Umkhuhlane we-foot and mouth umemetheka ngesiphangephange, ngakho abalimi bakhuthazwa ukuthi baphange bazise abogatsha olunakekela izifuyo lapho inkomo zabo zigula. Bakhuthazwa njalo ukuthi bengali izifuyo ezizifeleyo kumbe abaziqedise zivele zizigulela. Usenjalo uZulu ezantsi emandebeleni usekhala ngokuswelakala kwamanzi kulandela ukungani kuhle kwezulu. umnumzana Zwelithini Gabula oyisakhamuzi esiteze eGwanda North uthi bazabhekana lodubo lwamanzi lomnyaka ungakapheli. Amadamu amaningi kulesi sabelo agcwele ithebethebe okudala ukuthi engabambi amanzi lalapho izulu lithelana kuhle.
Lokho kubangelwa ukuthi amadamu esasilawo sayagqibeleka ngemva kweminyaka eminingi elokhu engenwa inhlabathi kungalalokho okuthiwa i-scooping, i-rehabilitation phela. Kuqakathekile-ke ukuthi uhulumende agcwalisise isinqumo sakhe sokuthi i-district ngayinye ngayinye kumele ibe le-drilling rig kwenzela ukuthi amanzi alandele phela ku-underground lapho atholakala khona. Kuqakathekile ukuthi uhulumende abe lohlelo lwe-ball drilling, aphinde njalo uhulumende avuselele amadamu asagqibeleka, akhuphe udaka lenhlabathi osolugqibela amadamu.
Iningi lamadamu adilizwa lizulu eminyakeni edluleyo alokho engakalungiswa okudala udubo lwamanzi ezansi emaNdebeleni. Ngiyimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert, siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosazana Rosalind Ncube, isikhulumeli sebandla lezombusazwe ele-Labour Economist and African Democrats iLead, elikhokhelwa ngabesifazana.
Thina njengephathi yeLead sifuna ukusukumisela umuntu wesifazana lamankazana yethu lamayuthi ukuthi esukume sibili silogatsha lethu kakhathesi oluthiwa khona Together We Can. Sizama ukunceda abangakwanisi ukubhadala izibhedlela, abangakwanisi ukuthola imali yokuthenga imithi yokuthi bezilaphise. Liyapha nje wonke wangakwanisiyo banabo. Sikhangelela amapensheni yazi iwe simancedayo futhi ngama-advise ngameshena njengezuba lapha ukuthi abantu bezuba bazange bebhadalwe. About voter registration sikhona futhi ngikhola sabhala ama-articles amaningi sithi abantu abagijime berejista ukuvota, ukuthi manxa bentu we-census befika nje abantu bethini becooperate njalo nje futhi njengeparty ekhokhelwa umuntu wesifazana sithi khona umuntu wesifazana kasukume eme laye silingane lamadoda. I-National Constitution yethu eka-2013 ikhuluma ukuthi ifuna 50-50 maybe ku-workplace noma ukuthi khona emakhaya indawana zonke nje ku-parliament kufuze kube yi-50-50. Iparty yethu iyalwisa ukuthi that 50-50 ibe khona ku-parliament, sibe khona singabafazi siyenze hafu isihamba sonke labalisa sike silisane le-patriarchal ekhona lapha eZimbabwe.
Ibandla lenu likhokhelwa ngowesifazane, liyake lithole yini ezinye ingxaki kumbe obunye ubunzima elibhekana labo ngenxa yalokho?
Ulinde Masarira sehlangane lenhlupho eziningi eze mphathi nje ekhokhelwa umuntu wesifazana ngokuthi sikhangelelwa phansi. Ngabafuna amadoda ukuthi khona sike sisukume lathi sike silingane labo. Siyahlangana lo body shaming, sihlangana labantu besitshela ukuthi singamahule, abantu besitshela ukuthi khona lila bantwana abaningi, abantu besitshela ukuthi khona abantwana nenye ubalama different fathers. Sesihleka abanye ngabasijikijelayo bengasibona. In fact ku internet sibili siyabe sithethiswa siyenza wonke abakufunayo ngabantu besilisa. Yikwesi ufuna ukuceda khonokho
amathuba okuthi ibandla lenu linqobe anjani? Siyabona ukuthi kulamabandla abalisayile ZANU-PF, LSCCC, abaningi abakholwa ukuthi alabasekeli abaningi singatholayo i-MDCT. Lina limi ngaphi khonapho? Nibone yani lizanqoba nje? Lilabasekeli abaningi yini njalo lizabakhuthaza njani ukuthi abantu bexhase ibandla lenu?
Islama Pataman in civil in John OCC, ZANPF, MDCT, Tina Jenga Wusu Mesugenzayo, City Kona, Jenga Patencha, Sia Luisa, Civil Gutkona, Umuantu Gavasi Vote, Leveborn, Ugutu Muzumam. Umuntu wonke sukumanje ake engenise umama esikhundleni sika president engeke engenise uLinda Masarira sibone ukuthi khona kasiphumeleli yini njengeZimbabwe ukuthi iZimbabwe ayibuyeli yini ukube esimeni esinhle mangayi kokhelwa umuntu wesifazana ngasikambeni sonke 2023 siyevotela umuntu wesifazana sonke sihambe siyevotela uLinda Masarira njengo president kanye wonke lamakha sela akhe elidi kanye konke lama member of parliament akhe elidi umuntu wesifazana lamankazana ngababonewe bengabantu sithi no ku child marriages sithi no women abuse so 2023 vote lead to power
ibandla leno lilabo abangathi amalunga ama officials awesilisa amaningi
ilidi party silabo sibili ama abesilisa half half akula umuntu esincindiselayo phansi sithi umuntu wonke sukume engabe ngumfazi engabe ngumuntu oyindoda sithi 50-50 nge constitution yeZimbabwe ukukhuluma khona eyalungiswa ngo 2013
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Roslyn Ncube isikhulumeli sebandla lezombusazwe elelebha economist and African Democrat elite esixoxelaye eseHarare asidibaneni njalo ngomgqibelo lo osayo izwe ukuthi siliphatheleni lilami usithandekile Mhlanga ikhona pha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile singene kuhlelo liphuma lendaba.
Elingali tshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa nomnumzana Mojalifa Mokwele isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labaphila ngokuthengisa ucansi eZimbabwe Sexual Rights Center. Kala ngumzana ungasela ukuthi njengenhlanganiso siyasizwe ukuthi liyaphathisa abantu abaningi abaphila ngokuthengisa ucansi. Ungasela ukuthi umumo unjani lezi suku ikakhulu kunhlanganiso yenu?
No, hayi siyabonga kulezi suku nje umsebenzi yiwo omningi inhlanganiso iyakhula. Asinko unye kubangelwa ukuthi umsebenzi wethu esiwubambayo nawo abantu bakithi bayadinga ukuthi sibaxhase sibasekele kakhulu. Ababala amaphepha bangabe bebonile ukuthi inani lengculaze liyakhwela koBulawayo. Ngakho-ke kuyadinga ukuthi inhlanganiso ezinjengezethu ezisapota abantu bezincedisayo ngokunika abantu izinto zokuzivikela besiye ecansini ukuze bathiphe ucansi oluvikelekileyo zibe khona nokufundisa nje ngocansi oluvikelekileyo imfundiso yangkhona iqakathekile. Ngakho-ke kithi kutho ukuthi umsebenzi mningi kumele sibophe iqini.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi inani labantu ababanjwa imikhuhlane yocansi elikhuphuke ikakhulu ngalezi nsuku?
Okokuqala kutshengisa ukuthi abantu bayahamba emacansini, njalo ke senza ucansi olungazikelekanga, yinto yokuqala esiyibonayo. Okwesibili, abaningi bakhombela ku-COVID-19 ekuthini kuye kwaba le mithetho esivalele ezindlini, abantu bahlala bengayi ndawo bengahambi. Ekuhlaleni kompana abantu bevalelini kungavunyelwa ukuya ngaphi, kuyakhanya ukuthi icansi ibe lisenzakala. Sike sabona futhi inani labantwana abancane bephuma sebeziswa ngesikhathi sivalekile, kutshengisa ukuthi icansi belikhona lisenzakala. Khathesi sesisiza linani labantu abale emikhuhlane ethindwana ngocansi ndawo ikhuphukile ngezinye zezinto lezi ezikhona. Okunye esingabe sicabanga ukuthi kuyabangela ukuthi imikhuhlane ethelelwana ecansini ikhuphuke ebantwini bakithi ukuthi inani labantu abathanda ukusebenzisa kokuzivikela amajazi omkhwenyana lalo liya lisehla sehla angazi ukuthi kubangelwa ukuthini kuno
kodwa bona abayenza umsebenzi wokuthengisa ucansi bathini lezinsuku bathi sokungconywana yini njengoba imigoqo ye COVID-19 ingani singanena
ekukhulumisaneni kwethu labo sikhangela nje ngezimpila kahle lokuthi baphila njani bayathi bathi ibhizinisi lomsebenzi lithuthi bangcono lokho kwavunyelwayo ukuthi amabhawa avulwe lamakhephi la ekhona esesuliwe sokusenza ukuthi umsebenzi wabo ube ngconywana sebebuyele abaningi emabhizinisini lalaba akade bethengisa ucansi bengemgwaqweni sesikwanisa ukuthi sibabone endaweni zabo zokuthengisa ucansi bemile laphana kulamakhefu abapholisa bekhetha bonke abantu ethawni bekufika lesi khathi lapho kungavunyelwa muntu ethawuni lamabhawa evaliwe kodwa kathesi sesiwabona sebebuyele emsebenzini sibile hhayi bayafika ukuthi ibhizinisi selikhuphuka
lo-ke ngumnumzana Mojalifa Mokwele isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labaphila ngokuthengisa ucansi eZimbabwe Sexual Rights Center ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilale
Siyabonga Chris sizigqibe ezosuku ngodaba lokuzilibazisa sihamba lomhlabeleli wezokholo umbonisi Msimanga silinsizwa izethula
ngithanda ukubulisa kuqala izindawo zonke umbonisi Msimanga lo udabuka endaweni yaseZimbabwe esigodini sasensuza khona udabuka khona umbonisi
sibona lapha Msimanga ukuthi uphethe ama singles kuphela awukabe lamadlalade yini njalo ingoma zakho zitholakala ngapi
sasebenzela phezulu album kunjengamanje sisebenzela phezulu album ngokuthi ma kuphela unyaka abantu bengalinda i-album endaweni zokuxhumana ungangichecka even ku-YouTube wonke ama social media ngiyatholakala ungabhala nje mboniswa komsimanga uzongithola lapho noma kuphi le ngoma ziyakwazi ukutholakala nje konke ama online stores akhona YouTube
Ndeli ubatshela waphamazwe
abalandeli ngibatshela amazwi ukuthi abalandeli bami yalithanda kakhulu abalandeli and ngisazonenzela kubeke ningisupport ngoba ngisaqala nje njengamanje ukwenza i-album eyona lo nyaka so shit abalandeli ngiyalithanda ngisazoba right nje ngisazoniphekela kahle kuvuthu
uphuma ke enkundleni umbonisi Msimanga ngale Msimanga ecula ke kamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu nanzi ebezihamba phambili IZimbabwe Electoral Commission iqhuba umhlangano labasakhulayo bamabandla ezombusazwe agoqela iZANU-PF le-TRC lapho okukhulunywa khona ngendaba zokhetho ezigoqela uDlakela. Ugatsha olubona ngezenhle olwezimpacts luthi abantu asebebulewe zinyamazana seganga lonyaka sebesedlula amachumi amathathu lanhlanu 35 kulandela ukubulawa kowesilisa indlovu eVictoria Falls izolo. Ababalisi bathi umthetho ovimba amabhanga ukukweletisa izimali ubachiye ebunzimeni ngoba bephila ngezikwelete. Kwanele Mthwakazi, asibeni sonke kuhlelo olufanayo kusasa. Yimi uNtungamile Nkomo.